sizile lapha kule umthandi lo oka Sandra Ndebele umhlabeni udumileyo owenza le ngale Pride Ground ube ngumcimbi sibilo kulo dumo ngesikhathi kuyowakhona. Kodwa ke bathi abantu bekhona ngale sebesuka lapho sokukhitshisa imali kwakhanya ngathi kulokukhonona. Abantu bayakhonona ukuthi kukhanya ngathi sesiba labantu isilashe lomthuli laba abona abantu abazwayo kupolitics abakhupha imali eziningi. So abantu bacina bezitshela ukuthi kambe leyo bekungumcimbi oqondileyo kumbe bekungumcimbi wokuthi i-political party i-ZANU-PF yezokhweza ilizwe igama layo. So abantu bayakhonona khona abantu abanye sibili hayi uyeza bekhonona. Yikohlala nje sithi ukuthi kwesinye isikhathi kuba kuhle ukuthi nxa sezindlela ezikakhulu ezama-artists ezama-sports. Kuthi la abantu abazwayo kakhulu amapholijeni amakhulu angathi asondele eceleni ngoba akakhanya seveze kakhulu ikhanda. Abantu bagcina sebeswela bengasakwazi kambe lokhu yikho kumbe ayisikho. So ke sikhuluma kanje bakhona abantu abakhonona abathi hayi umcimbi lwana wabona ngathi vele wena ubungowezanu PF kodwa ubuye nje icashile ngendlela yokuthi kuzolonta i-album.
Kodwa ke phela lapha Sibindi bayancedisa ngokutsho kwabo. Bancedisa ke abantu abangabomama abaculayo. Bancedise futhi lamadoda. So akuncedini khonokho?
Yes, ukuncedisa akulantwembi kodwa phela singakhohlwa ukuthi eZimbabwe abantu abaningi abahluphekileyo sibili abangelani. Silabantu ama-childhood families, silabantu lapha abagogekileyo abafuna uncedo. Silabo abantu abadala abangasenelisi abayifuna ne-option elizindlu lapha ikhansi bathathele impahla. Abantu abathwele nzima abaphila impilo everyday. So sithi thina nxa khona okusenzakala kona abantu abantu phela laba abakhanyele kwesakikho ukuthi nxa usifike ukhanyisa uthutha nisiyathiya emcimbini kuphela kodwa ngapha phansi ungabona. Yikho kusipha abantu ukuthi bancedise omama akulantwembi, ukuthi bancedise ama-artist akulantwembi kodwa phela abaqale ngapha phansi la abahluphe kakhulu ngoba abantu eZimbabwe into zinzima.